Ngiyayizwa imbuzo ebuzwayo lapha njalo okumqoka ukuthi uhulumende wethu usevuke inyamazana inyamazana le aseyivukile kasisayazi ukuthi inyamazana mhlobo bani okudanisayo kakhulu kakhulukazi ukuthi lamagqwetha asebanjwa ngesandla sobunxele ungayisikho ukuthi amagqwetha sobantu kodwa ungabona lawe subamba igqwetha ukuthi lihambe laya representa iclient ulichaye ulephule akusachaya nanga lokwendulo owakusenzakala ngesikhathi esabotshaka.
Likubona njani khona okwenziwe ngamapholisa ukutshaya igqwetha ebelizihambela lisiyamela abantu? Kunokutshengiselani khonokho nje nxa sikhangelwa ngamazwe angaphandle kweZimbabwe?
The conduct of the police eqinisweni is barbaric. Kuyethusa. I-Africa yonke sesiyitshengisele ukuthi thina amaZimbabweans we can be worse than animals. We don't expect this. Actually, sesikhangelela ukuthi ku-Second Republic izinto zizabanjwa ngendlela cheneyo kodwa hayi ungani isandla ukuhanjwa ngaso kumbe unyawo olunyathelwa ngaso lunyawo lunye kodwa lolu ungani solungani soluphakeme ngoba lokhu bekungazaye kwenzakala ungabona iAfrika yonke isiphakamisa amehlo ngokwethuswa indlela uhulumende asesenza ngayo hayi ayisonto esikhangeleleyo.
Lapha ngumlando kabani ngubani sibisibile singamsola ngokwenziwa ngamapholisa?
Siyakwazi ukuthi amapholisa njengoba eluhlangothi lukahulumende, amapholisa would have expected them ukuthi konke akwenzayo akwenza under ibhana kahulumende. Thina ukuthi sithi ngamapholisa kuphela, ngoba amapholisa ayi-organ of the state, we expect ukuthi uhulumende nguye obathumileyo.
Kuyalungiseka yini lokhu sithole njalo uKhadzere enzeni? Ngoba sisiya phambili alikwesaba na ukumela abantu abamabandla aphikisayo.
UKhadzere njengoba eligqwetha eligqwethe elihlukunyuzwe esandleni sikahulumende kumele asuke uhulumende. O-section 50 subsection 9 we-constitution of Zimbabwe iyavumela njalo ukuthi asuwe wona amapholisa lawo as individual. Kodwa siyeke sikubambe as individual. Siyakwazi ukuthi u-vice president welizwe uke wa-issue i-statement esithi yena i-opposition kumele inyathezelwe wathi kumele icobodiswe njengentwala and siyakwazi ukuthi on different occasions ku-politics ku-body politics eZimbabwe inhlangothi zeZANU-PF sithi ukuthi uChamisa kumbe i-opposition kumele inyathezelwe ama-statements lawana they are manifesting them into action now okwenzakala insiza okwenzakala eMatopo uyatshengisela ukuthi uhulumende lo uzimisela ukuthi alwise abantu ngendlela ethusa
nje konke lokho sokusenzakala kweZimbabwe kulifaka kusiphi isimo lina njengamagqwetha?
Njengamagqwetha, well, thina iduty yethu kuye court, sizahamba ecourt, bazasitshaya, bazasivulala, abanye bazasala. Kodwa kuzabe kuhanjwe ecourt, asingeke sekele ukusebenza ngenxa yokuthi uhulumende sevuke umbhedane, sevuke inyamazana. Uhulumende lo kumele azinuke amakhwapha, lokho kwenzakala kuyenyanyisa, yinto nje elihlazo.